Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 4 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
akula nto okuthiwa yi-extender i-term limit ku-constitution yethu. So nxa esesenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siyaphambili uyabe seku-third term.
Abizanu PF kobulawayo labasakhulayo baleli bandla emathebeleleni North bathi basekela labo abathi uMongameli Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni lapho okuphelela khona amahlandla akhe ngo-2028.
Into yokuthi nxa behlangana kabatshelane iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani. Kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East African Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC. Ele China seliphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika uDonald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abizanu PF kobulawayo kanye labasakhulayo baleli bandla emathebeleleni North bathi basekela labo abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Umkhankaso lo kobulawayo ukhokhelwa ngumgcinisihlalo webandla leli uMnumzana Jabulani Sibanda. Otshele amalunga ezanu PF izolo ukuthi uMnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika u-2030 ngoba uqhube inhlelo ezilohlonzi. Abatsha labo abasesabelweni semathebeleleni North bathi bayakusekela lokhu. Kodwa abanengi abakubandla lezanu PF abavumelani lakho. UMnangagwa yena usekutshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka ebusa kungafika umnyaka ka-2028. Kungaguqulwa isisekelo sombuso na ukuze uMnangagwa ahlale esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele gqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole.
Ngendlela i-constitution yethu eyiyo yona khathesi, upresident ukwanisa ukuthi abe ngupresident welizwe kabili, meaning to say uyaseva i-first term, aseve i-second term kuphelele khonapho. Akula nto okuthiwa yi-extenda i-term limit ku-constitution yethu. So nxa esesenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siyaphambili uyabe seku-third term. It's not an extension, it's another term. Eyabisikhona. Kodwa into okumele sizibuze yona ikuthini? What is a term in terms of our constitution?
Ye, khonapho ke akuyitshayi khonapho.
Ye, umuntu kuyabe kuthiwa kuseseve i-term nxa esefikise isikhathi esinganani. Mina, I think i-argument yonke le yenzakala elizweni is misleading. Nxa kuyikuthi setshovile i-term waqeda, angithi seku-second term, angeke a-extend i-term, kuyabe seku-third term. Nxa engakayenzi, ungayenzi ukuthi ithemu esivili iqalisela ngaphi isiyanga.
Kodwa kuyaguquleka yini isekelo sombuso ukuthi kube khona khonokho?
I-constitution yenziwa ngabantu njalo i-constitution i-amendwa ngabantu. So the question is, kulama referendum njengalokhu ababe kutsho abanye ngendlela ye-referendum kumbe ngeyi-process because akhona amanye ama-processes. I-argument ebakhona eyokuthi kutshwe uya-extend i-term, angithi you can't extend i-term. Uyabusukwenza senza enye i-third term.
So ke kona po
abantu bangavumela.
Ye kona po ke story siyakubona sibi okukhulumayo. Kodwa ke phela bakhona bakhuluma bathi kwamele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe kwenze ukuthi kwengezwe iminyaka eminye thize khona po. Lalokho ukuthi i-referendum ingenziwa. Kwenzakala ukuthi i-referendum ingenziwa futhi lapho.
I-referendum ingayekela ukwenziwa nxa kuyukuthi seqedile i-second term. Nxa engakaqedi term kungayenziwa futhi ukuthini iminyaka yakhe idlulele phambili ngoba i-term yabe yakaqedi. Into ezama ukuyitsho yukuthi nanjo i-third term le-extension of i-second term izinto eziyi-impossible. You can't extend the second term, right? We have third term. So in the business, I can easily deliver a good 2030 law. We have been extending a second term. We have been saying, "Give me a good third term." Why even Bawaz was for 2030?
Kuti bamberanja ngagunja.
Iyo inali hamba through ama referendums.
Kumele veli referendum ibe khona. Noma abantu bayafuna kumbe
bawafuna. Yes, the referendum is inevitable. Kodwa nxa engakafiki term, second term, nxa engakafiki second term, akula issue referendum.
Kathesi kutsho ukuthi phela i-referendum ingenziwa.
Like okwenzakale eZambia. Nxa kuyukuthi usufikisile i-second term, you cannot, you can't extend it. Uyabusa ku-third term.
Yeah. So ke...
Which means a referendum must be done.
Mm-hmm. So ke kono ke
yase ukuthi kakafikisi i second term there is no need for a referendum. There are other processes that can be used
ukuthi kutintwe isekelo sombuso welizwe ikho kutsho.
Yes,
okunjengani?
So it's not always ukuthi kufuze kube le referendum ukuthi utintwe isekelo sombuso. No, isekelo selizwe. No, it depends ukuthi kusunga.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East Africa Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC. Lapho kulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa asebefile kulandela ukuhlaselwa ngabahlamuki be-March 23 movement kumbe i-M23 edolobheni leGoma. Umongameli William Ruto okhokhela umanyano we-East Africa Community wethule umbiko enkundleni ye-X namuhla esithi asebevume ukuya kulumhlangano. Babalisa umgcini sihlalo weSADC umongameli Emmerson Mnangagwa, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Paul Kagame owe Rwanda, umongameli Felix Tshisekedi wase DRC, lo mongameli Samia Suluhu Hassan wakwele Tanzania, lapho okuzaqhutshelwa khona umhlangano longo lesihlalo. URamaphosa loKagame bake baphoselana aqatha ngempi le njalo uTshisekedi kadlelani kuhle loKagame. Yena amethesa umlando wokutshotshozela limpi. Amabutho akwele South Africa, iMalawi, iTanzania leUruguay abelondoloza ukuthula eGoma afele kulimpi. I-M23 yethu le umbiko namuhla othi isime kancane ukuhlasela ibutho lakwele DRC ukuze kuncedwe abantu abakhahlanyezwe yilimpi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezombusazwe.
Umhlangano lo ophakathi kwe-IGAD, East African Community, le-SADC yangapha Southern Africa, umhlangano oqakathekileyo, kodwa imihlangano yakho nayivele isenziwa kuthiwa kudala endulo. Into yokuthi nxa behlangana kabatshelani iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani. Kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali. Tshisekedi ule nkinga ngoba vele ngo ongananzi amatutsi aseGoma. Lawe Museveni ule nkinga. SADC thina njenge SADC lathi asinamandla, we are weak. Kutho ukuthi nxa bengayitshelani iqiniso esho ukuthi ngesikhiwa i-peer review mechanism kuzaphuma into eqotho lapho.
Ngaso sikhangela ke umongameli Cyril Ramaphosa labanye labogagame ubona ngani bangahlala phansi bexoxe ngakhonokho kumbe bazavusana emhlanganweni lo?
Lo ngumfundi umbuzo omhla kakhulu, bafanele baxoxisane ngoba yini ya uCyril Ramaphosa kulo oso business abaningi abayimbayo abagebha imigodi e-DRC baningi kakhulu. UKagame laye abafana bakhe be-MR3 labo M23 labo baye bethatha okwembiwa baye beyikuhambise eRwanda bengayeyela ukuzwisisana bengehlule ukuhlala phansi izakuhlala iyingxabangxoza. Sokuyisikhathi sokuthi kukhulunyiswane imilotha laba abe-politics kabalungisi politics bemnotho welizwe kabalungisisa umnotho welizwe owe-DRC.
Kuzaphumana emhlanganweni lo ubona kwakho?
Akungeke kuphume uhle, awusezo kuphume uhle ngoba abantu babona vele bayiqholo bonke. Yebo bayiziqholo. Yikho mina ngisithi mina ukuthi uqhakekile ukuba bengadinga umuntu imediator ongela hlangothi ayilame khona. Licubungule ukucacade iqiniso kungaphuma something kodwa nxa bengabelokhe bephoselana amazwi abasiza baphumise lutho. Lesi yisikhathi sokuthi bakhangele iqiniso balibambe iqiniso ngentamo bezwanane yikho ukuzaphuma lutho. Okwakhathesi nje anginathemba mina.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7. Uhlangothi lwezambezi Water Authority luthi sesikhuphukile isilinganiso samanzi angene edamu leKariba lonyaka loba engasoze anele ukuphehla ngemfanelo umlilo kagetsi okungenza kulungiswe uhlupho lomlilo lo eZimbabwe lakwele Zambia. Amazwe la ehlisa inani lamagetsi aphehlwa eKariba nyakenye ngenxa yokwehla kwamanzi kuleli damu okwengeza isikhathi sokucitshwa kwamagetsi emazweni womabili. Kusenjalo idolobho lakoBulawayo liqhubeka libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba malutshona kakhulu amanzi asengene emadamu aleli dolobho. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sibindi owayekhokhela inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association.
Udaba lwamagetsi ludaba oluhluphe kakhulu kumbe daba oluhluphayo kathesi kwelakithi lapha eZimbabwe ngendlela eziningi ezishiyeneyo ngoba siyatshelwa ukuthi amagetsi awakho, sibe sesitshelwa ukuthi uhlupho lwezamagetsi okuwo ezinyezathiwa zamagetsi angabe khona ukuthi amanzi eKariba France. Kodwa ma sesithola imbiko leyo ukuthi izulu likhanya besilibona lisina singazi khona libe lisina njani, kodwa siyathola imbiko ukuthi amanzi angena ngayo angena kakhulu. Okokuqala khona okufanele sikubonge ukuthi hayi amanzi angenile, kodwa njalo sinanzele ukuthi phela layo isizini yezulu ayikapheli. But eqinisweni yikuthi sokufanele kubonakala ukuthi njengelizwe leZimbabwe kube nezinye izindlela ezingenzakala ezokuncediswa ukuthi singakhali kuphela amagesi ayekhaliba ngoba uhlupho esihlalo kathesi amabhizinisi amaningi ayihlile kusukuma kuhle, amanye ayakhula amanye ayaqhuphezela amanye azavala kuvala ngenxa yohlupho lamagesi ukuthi akusebenzeki. Ibi lamabhizinisi amancane bona abantu abalamabhokisi abalamabhuthi bakhona abantu abangena kuma-loss anzima ngenxa yokuthi akulamagesi. So-ke esingakutsho ukuthi njengelizwe eleZimbabwe imini sekhala ngezene zezamandla amagesi ababona izindlela ngoba hayi indaba yamanzi lokhu ibaliswa ukuthi ayangena ngajeti kuyahluka. Kodwa thina-ke njengabantu sisahlala ethembeni ukuthi engxenye njengoba phela isizini ingakapheli ezulu lingaqhubeka lisina kuncedisa abantu, kodwa okade ezayo abantu abacaniseki sidonsa nzima.
Sikhangela udubo lwamanzi koBulawayo, kungenziwa njani nxa kukhangelwa uhlelo lwe-glass block dam luhlelo olungaphutha nini?
Siyananzela ukuthi izulu linile kodwa futhi sithola imbeko evela kulaba abasikhangele lezamanzi abeBulawayo City Council ukuthi amanzi akhanye ngena emadamu amanzi angadabisiyo ngitsho ngoba khathi sikhuluma kanje silokhu sikhona apha sikulo shedding okutsho ukuthi amanzi alokhu equnywa ukwenza ehlela amanye akhona asincedisa. Manje khonoko kuyahlukumezwa ukuthi sokwenziwa njengezakhamizi amabhizinisi ama-stakeholders akuBulawayo ababecasisa bathi bona indawo yeglasgow ngathatha mabo around 4 years makhangela i 4 years singathi thina ngane isikhathe sithi ngosibesawo lamanzi ukuthi ngayizokuyagqoyala sina le indaba ye 4 years ingaba lidabule kanina support ishupho ukuthi thina isikhathe side yithi so sokufanele njalo kube le minyizamo futhi elula engenza ukuthi amanzi wathole masinya sibike ngoba engxenye ye 4 years ngathi medium term kodwa bese sikhaya futhi kube lezi indlela eze immediate ukuthi amanzi athwale kathi isikhathe ngale yani plan kuyikuthi ivunyiwe iqhubeke siya phambili but ishupho ukuthi kathi abantu amanzi bekulobo nzima akula kuhle amanzi okuvula lokuvala njalo kwenza amapipe aduke ngakhola amapipe asemadala kobulawa kodwa awunqaba uvule kuyovale amapipe aduka so ngenye expense engena futhi kukhansile kuya futhi ifukele zakhamizi.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayengumholi wenhlanganiso yezakhamizi ibulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo Tabo kaNcube we Studio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Benjamin Netanyahu wakwele Israel namuhla ngesikhathi kungaziwa ukuba kuzaphathwa njani isivumelwano selizwe lakhe leHamas kusigaba esilandelayo okumele kukhululwe bonke abathunjwa iHamas ngo-2023 njalo kubekwe phansi izikhali kuthi ele Israel lalo lisuse ibutho lalo eGaza. Ababe sebenzela ibutho leFrance kwele Chad abafika amakhulu amane 400 sebedinga umsebenzi kuhulumende kaFied Marshal Mahamat Idris Deby kulandela ukususwa kwebutho leFrance kulelo lizwe. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika eleChina namuhla liphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Lalo lafakela impahla evela kwele Melika egoqela amafutha egasi lamalahle umthelo wesilinganiso sokulithumi lanhlano ekhulwini i-15%. Uhulumende weChina wazise njalo ukuthi amafutha e-oil avela eMelika, izimota kanye lemitshina esetshenziswa kwezokulima layo izahlawulelwa umthelo wokulithumi ekhulwini i-10%. Umongameli Trump nguye oqale ukwethesa impahla evela kwele China, eMexico laseCanada imithelo esithi uhlose ukuvikela amabhizimusi aseMelika. Uthe njalo ufuna ele Canada lele Mexico avimbe ukungeniswa mahlayana kwezidakamizwa eMelika yizigebengu ezisebenzisa imingcele yalawa mazwe. Amazwe omabili lawa aphindisele ngamanyathelo afanayo. Kepha abaholi beMexico leCanada basuke bakhulumisana loTrump bavumelana ukuqinisa imingcele yamazwe abo lokumisa imithelo le okwenyanga kusakhulunyiswana. EleChina lalo akukazakali ukuthi lizakhulumisana njani loTrump. Imithelo le izabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla eMelika lasemazweni la. Ukuhlaziya loludaba sixoxelo landela ukwenzakala eMelika umnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariffs le kungani izahlupha kancane. Ngokubona kwami uTrump njengoba ehlaletho ukuthi yena uyi-deal maker ubona ngani ama-tariffs yindlela yokuthi akhulumisane lamazwe wonke wona lawa alwisana nabo ngama-tariffs. Ngoba eqinisweni ama-tariffs wona wawo ngenye indlela ngama-trade wars angithi ikulwa nokuthengiselana. So akula ma-winners at the end of the day ngoba intengo ziyakhuphuka khona lapha ekwelemeleka zoyokhuphuka la kwase China. So uTrump yena ngokubona kwakhe ucabanga ukuthi abantu bazoguqa before kube lamba lomthelo. So ngenye indlela usebenzisa ama tariffs njenge negotiation tool. Kodwa ke kuzazisa ubuhlungu ndawo zonke lapha nangale. Njengoba ubonile kwele Canada lase Mexico yena uTrump ngokwakhe ugcine ekhulumisane labo kwavunyelwana ukuthi bawathovele phambili mhlawumbe azoqala ngemva kwenyanga.
iChina yona ubona iluphatha njani lolu daba? Sizabona yini labo bekhulumisana kusiba lokuvumelana lo Trump?
Ele China lehlukile kancane kulamazwe la amabili iMexico le Canada. Ele China okuqala livele li-factory yamazwe wonke lawa asentshonalanga. So alikwazi ukuthi liphindisele kakhulu ngoba vele yonke into enziwa eChina ikakhulu ethengiselwa kwamanye amazwe ethengisela ngapha emazweni asentshonalanga. So ngokubona kwami ungakhangela even ngendlela umongameli wabo ayibambe ngakhona indaba yakhona kubonisa nje ukuthi naye ufuna ukuthi uhulumende weMelika ayilungise le ndaba ingakafiki khatshana ngoba i-impact yakhona ikhona eChina ngoba ama-products abo wonke amaningi aza ngapha. So ngibona ngani ekukhulumisana kwakhona ngeke kufane indlela akhulumisane ngayo lama-Canadians, lama-Mexicans. iChina angeke kufane, bazoyibamba ngendlela etshiyeneyo ngoba iqakathekile iChina futhi lakuwo abalapha kuleli lizwe laseMelika. Iqakathekile ngoba ama-products wonke nabo bathola khona. So okusalayo bagcina bekhulumisene nje ama-tariffs lawa agcina engafakwanga. Ngoba ukukhuluma iqiniso naye uTrump angibona ukuthi uyawafuna okwamaqiniso, uwasebenzisa njengetool yokwethusela ukufosa abantu ukuthi bavume akufunayo.
Umnumzana Washington Jamela, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eChicago. Abanye abasakhulayo bathi abasoze bavume ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kodwa abanye bayakusekela lokhu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UNtokozo Msipha owayekhankasela ukuba umnumzana Sylvia Kasukwere angene kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023 ngomunye wabafisa ukuba umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga angene esikhundleni sikaMnangagwa ngo-2028. Uthi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga e-ZANU-PF afuna uMnangagwa ahlale embusweni.
Mina njengomuntu omutsha njalo ongunobhala jikelele we-General Chiwenga Voluntary Supporters Association, ngithi le nkulumo ka-2030 yokuthiba uMnangagwa aqhubeke ebuse esembusweni kuzofika u-2030, njengomuntu omutsha ngibona ngani bayasihlolela. Thina njengabe-General Chiwenga Voluntary Supporters Association sithi khona ubaba uMnangagwa isikhathi sake sokuthi aphumule ayedlala laba azukule eplazini lakhe sesifike.
Umnumzana Matthias Mdlungwa owayekubandla le-Citizens Coalition for Change elalikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uyakusekela lokhu.
Labanye abazabe bekhuluma lokhu angibona vele ukuthi kuzaba lenkinga ende kuzaba lama-strikes, kuzaba lokuhluphana lokuchayana ngabantu abangafuniyo because abantu vele lokhu abafuni ukuzwa. Kulezinye izinto esifanele ukuthi sibe sikhangele zona, izinto zendlala ukuthi singathola ukudla njani.
Baningi abatsha baphikisana lokwenziwa ngamalunga e-ZANU-PF athi uMnangagwa kumele ahlale embusweni. URaymond Dube okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kuqakathekile ukuba abatsha bebambane ukuze kuvinjwe okuzanywa libandla elibusayo. UDecent Collins Bajila omele iluveve Makhandeni edayile iParliamente layo iyakusekela lokhu.
Kungabi lo muntu ozabusa kokuphela lokho sibili yinto enhle ukuthi njengoba isintu sithi kusinwa kudidelwana sincedisaneni sinjengabantu ukuthi sikwenze lokho kubonakale sibe lati le experience ka former president ophumileyo ngoba isikhathi sakhe sesiphelile waphuma ngokuthula.
Abamele inhlanganiso ezizimeleyo labo bathi abakubandla leZANU-PF abafuna ukuba kungenziwa referendum lokhetho ngo-2028 njalo lokuba umnakagwa aqhubeke esesikhundleni bafuna ukwephulwa isisekelo sombuso welizwe. Ungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe osesikhundleni sikamongameli okwamanje kavunyelwa futhi ukuba angene esikhundleni lesi. U-Asifunye omele inhlanganiso zabatsha phansi kwenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi sesifikile isikhathi sokuba abatsha bazibumbele elakusasa ngokuphikisa ukufunwa ngabasekeli bakamnangagwa.
So kuyasizwisa ubuhlungu and akusiphathi kuhle ngoba ngama-opportunities okumele ebebuya kubontanga lathi sibe sithola ama-elevation sibe sithola ama-promotion ngoba nxa abanye beretire kutsho ukuthi kulabanye okumele bengene.
Kodwa uTaurai Kandishaya isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF esigabeni seHarare uthi kumele abatsha bezinike amakhwapha. Umnangagwa sekhulume kaningi ukuba kafisi ukuqhubeka esembusweni kodwa ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi amazwi akhe la ngokuvala uzulu amehlo ngoba kukhanya efuna ukuqhubeka esembusweni. Udaba lolu lwakhulunywa emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwathathwa isinqumo sokuthi umnangagwa kumele aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2013. Abanye abalwa impi yenkululeko lamanye amalunga eZANU-PF batshaya phansi ngenduku besithi kabavumelani lakho lokhu ngoba umnangagwa usehluleke ukubusa eleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 sesikhathele ngokudlelwa izimali ngukansila kuwadi-19 emkhuza. Hhayi, sesizwile endabeni zemali ye-social welfare into enesiziphiwa nguhulumende. Siyabhatalisa izimali baphinde nxabe sebesiholisa batshontshe. Khuluma namhlanje ngolwesithathu nje batshontshe amasaka ngu-9 ngemva kokuthi abe-social welfare sebehambile basala bazithathela bona usobhukulo kansila bathatha amathathu okwabanye umama labo bathatha angu-6. Yazi sesikhathele bakithi angazi singancedise kanjani ukuthi nxa kuholwa iy'ntathe zendaba ziye zibe khona zizobona into esiyenziwayo.
Kustudio 7 sakubonani babethu. Hhayi, bengelelwa ngumdluli lapha eGwanda. Ngithi ngiphawule lami ngendaba ye ku-amenda kwe-constitution le indaba ezamukelizwa iZANU-PF. Vele iZANU-PF siyazibonela ukuthi abantu beZimbabwe nje singadlalela kubo emakhanda. Njalo futhi kube kuyisikhathi esihle, isilonda esihle kabi ku-opposition ukuthi ingene ngaso, ukuthi vele ithathe ama-chance khona lapho. Manje hhayi, sadly i-opposition asilela eZimbabwe. iZANU-PF vele izoyi-demanda i-constitution. Umnangagwa uzofikisa isikhathi lesi asifunayo sika-2030 ngoba hhayi, thina singabantu beZimbabwe vele asibambani. Ukuthi nje ngabe siyabambana one day nje sikubonise iZANU-PF ukuthi nathi sihlakaniphi njengabantu abafundileyo. Kodwa hhayi, ngibona nje iZANU-PF izenzela umakuthanda.
Ye, Studio 7 litshona njani basazi bethu abahle? Ye, hhayi, sithi labo abangabalandeli.
Siyabonga labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngeWhatsApp. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Ngakho lingayikatshana. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.